So we zika descend abaku VOA Ndebele.
Hola mugela emoyeni ngomgqibelo mhlaka 21 kuLwezi 2020 ngontungamile nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
abantu kabalaleli abavumi ukuthi kulomkhuhlane kuthiwa yicoronavirus. Yikho bahamba nje besenza intando yabo begqoka amamaski lengentanyeni.
Kulabantu abangamachumi ayisikhombisa lane ababanjwe iCOVID-19 kuleli izolo, okukhweze inani lasebehlaselwe ngumkhuhlane lo laya ku-9120.
Ufana nokuthi uyazinika yena amalayisensi ngoba abantu laba abanikileyo abasoze bebe ngabantu abakhanya bengani bayamphikisa uhulumende.
Lanxa uhulumende esithi ukunikeza kwakhe amankampani ayisithupha amalayisensi emisakazo yamathelevishini kuveza ukuthi uzimisele ukugxilisa umbuso okhululekileyo, abanye bathi akunjalo ngoba abaphiwe amalayisensi lawa ngabalobudlelwano leZANU-PF. Uhulumende usungula uhlelo lokuphathisa izakhamizi ezifuye inkomo eGwanda ngemithi yokubulala imikhaza. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kulabantu abangamachumi ayisikhombisa lane 74 ababanjwe umkhuhlane we-COVID-19 kuleli izolo. Phakathi kwabantu laba abangamachumi phose amahlanu 48 ngabakubulawayo. Abangamachumi amabili lanye ngabe Matabeleland North. Isigaba seMashonaland East leseMashonaland West zona zilomuntu oyedwa ngendawo, kuthi iMaswingo yona ilabantu abathathu. Ugatsha lwezempilakahle luthi kulabangamachumi amathathu lanye njalo abafunyanwe sebepholile. Inani lasebehlaselwe ngomkhuhlane lo selokhu waqhamukayo kuleli selifike ku-9120, kuthi asebephephile bona sebengu-8229. Asebebhubhile bangamakhulu edlula amabili 265, kuthi abalokhu begula bangamakhulu edlula ayisithupha 626. Idolobho lakobulawayo yilo elikhokhelayo kulezinsuku ngenani lababulawa yilo mkhuhlane kanye labafunyanwa belawo. Kusukela mhlaka 1 kulinyanga sokubhubhe abalitshumi lasithupha kuleli dolobho, njalo kwafunyanwa abangamakhulu phose amathathu 281 velawo lomkhuhlane. IMatabeleland North leMatabeleland South lazo ziyalandela. Umgcini sihlalo wezempilakahle kukhansile yakobulawayo ukhansila Sinikiwe Mutanda utshelele umsakazo izolo ukuthi okwenza umkhuhlane we-coronavirus uhlasele ngamandla kuleli dolobho ikuthi abantu abaningi abagqoki amamaski, kanti njalo abanye bajonela emabhawa lasemashabhini lapho abaminyana khona. Lanxa uhulumende esithi ukunikeza kwakhe amankampani ayisithupha amalayisensi okusungula imisakazo yamathelevishini kuveza ukuthi uzimisele ukuthukulula amagagasi lokugxilisa umbuso okhululekileyo eZimbabwe, abanye bathi kababoni amankampani la evika indaba ezicothoza uhulumende ngoba wonke alobudlelwano lebandla lesano PF. Amankampani la abalisa irusunongoko media iyona ebikwa ingebutho iakhesia media elunga lezanu PF uSheron Mugabe. Ichannel Zimbabwe eka Happyson Muchechetere yena owake wasebenzela umsakazo weZBC. Ifeto Communication ebikwa layo ilobudlelwano lebutho lanxanje abanikazi bayo bekulandula lokhu kanye leJester Media ephephandaba leDaily News. Ilanxa iphephandaba leli lisithi lizimele kulesicukuthwana seZANU PF esibikwa silesabelo kulo. Amankampani ancitshwe amalayisensi agoqela ekamnumzana Trevor Ncube eAlpha Media Holdings yona edinda amaphepha azimeleyo abalisa eleNewsday, eleStandard kanye leIndependent. Inkampani yelunga leZANU PF umnumzana Superman Wanzira iABC Communications layo incitshiwe. Sixoxele ngcwethi kwezokusakaza umnumzana Zenzele Ndebele.
Isikhathi esiningi eZimbabwe ungabona uhulumende esithi senze ulutho kumele udingisise ukuthi kambe ulutho lolwalwenzileyo unceda uZulu kumbe uyazivikela yena. So singakhangela into yamalayisensi leyi ye banikiwe abantu amalayisensi amankampani ayi 6 kodwa ungadingisisa uzathola ukuthi amankampani lawa alakho lokwenza lo hulumende ngabantu abangabangane bakahulumende, ngabantu abasebenzela uhulumende, ngabantu abake basebenzela uhulumende. Sesike sezwa ke lapho kuthiwa amanye amamisakazeleyi abanikazi bakhona sibili aboqobo ngamasotsha, bakhona abantu ababesebenzela iZBC asebetholile amalayisensi lawa. So kuyadanisa ukuthi khona ngesikhathi uhulumende sithi uyanika abantu amalayisensi ufana lokuthi uyazinika yena amalayisensi ngoba abantu laba abanikileyo abasoze bebe ngabantu abakhanya bengani bayamphikisa uhulumende. But okunye futhi ungakhangela ukuthi kulabantu abanjabo Trevor oSuperman Wanzira akade bekhangelelwe ukuthi bangathola amalayisensi la kodwa abatholanga, okutshengisela ukuthi babonakala njengabantu abangamsupportiyo uhulumende ngokupheleleyo.
Uhulumende uthi inyathelo leli liveza sobala ukuthi uzimisele ukugxilisa umbuso okhululekileyo esingathi idemokhrasi kanye lokuthukulula amagagasi. Uthini ngalokho?
IZimbabwe sileminyaka phose ama 40 years yathola uzibuse ilokho ile license eyohane yilo msakazi oyi-1 owe-television iZBC. So ukuthi kona ngo-2020 sikhanya sesiloku sikhuluma ngamalayisensi into eyangisayo. So layo uhulumende kubonile ukuthi usadathi even umhlaba wonke iZimbabwe ngamanye amazwe akade sesalele engela misakazo. Kodwa-ke okudanisayo ukuthi kasanikanga imisakazo leyi ebantwini abazimeleyo. Unike imisakazo ebantwini abalokwenza lohulumende, abalama-links lohulumende. Okufana lokuthi unike iZBC amalayisensi ayi-6.
Umnumzana Zenzele Ndebele yingcwethi kwezokusakaza. Sixoxe njalo lelunga leZANU PF umnumzana Belief Gawule yena othi abantu bahlezi bekhonona njalo nje lanxa uhulumende engaze enze okuhle.
Ungamangali lokho okukhulunywa ngabantu bethi hayi bayakhala bethi amankampani adlelana leZANU PF lani lani. Ngitho le-America khona ngale abanye bathi i-CNN iyabe idlelana lamademokrati. Langathi ungahamba kwapho amazwe kuzazwa amaphephandaba ukuthi amaphephandaba kulama-independent papers. Akulama-independent papers kanti esinkomo ngokukhuluma kwabantu. Ngoba even lamaphepha uyabona ama-independent papers la ayabe ekhuluma vele esekelana lama-opposition parties. Ubona ukuthi baqhuba i-agenda ye-opposition. Ukukhanye nje akusoze kuswelakale kukhuluma kunjalo nkomo. But sizitshela ubuthongo ngakhonokho hayi umsebenzi awukhambi nkomo. Izinto kazenzakale khangela okwenzakalayo ngalesi America nkomo. Ubona ukuthi ukukhala kwabantu vele akuze kuphele. Abantu babekhala abanye befuna ukuthi ngalokho bona abantu abanjalo bengeke wanga pumelelanga ama kampani wanga atulanga ama license iwa wakala ya wakuluma huvi koto waki into nse kuti ama kampani zila ama kampani zile Zimbabwe ama Zimbabwe nse amele kubumise nse na loo siya wabonge la wakono ukambe ukambe koto wakandu mungu wasuzo suti selenye wakono
umnumzana pilif kaule lilunga lezano PF. Umnumzana Donald Trump Jr. oyindodana kamongameli weMelika usehlaselwe ngomkhuhlane weCOVID-19 laye njengoyise. Kodwa uTrump Jr. uthi usesimeni esihle. Amazwi yakhe agcizelelwe nguyise umongameli Trump namuhla yena owake wahlaselwa laye ngumkhuhlane lo kumaviki ambalwa edluleyo. Kwenze maphandleni lamhlanje umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mohati usekhuthaze izakhamizi ukuthi ziqakathekise ukudibhisa inkomo ukuze zilondolozeke. Umohati wethule amazwi la izolo ekusungulweni kohlelo lokulwisana lemikhaza olwe-National Tigris esigabeni seBhengo eGwanda South. Kubika u-Albert Ncube.
Umohati uthe eminye imikhuhlane yenkomo efana le-January disease yabuya elizweni ngesikhathi abamhlophe bethenga inkomo kwamanye amazwe beziletha kuleli, kungakho urhulumente sebone kufanele ukuthi alwisane lokufa kwazo elizweni lonke jikelele.
It is unfortunate that our former colonizers imported cattle from Kenya and Tanzania in the year 1901.
Kulusizi ukuthi abamhlophe bezama ukwengeza inani lenkomo kuleli, bangenisa inkomo ze-Kenya le-Tanzania ngomnyaka ka-1901 bengazi ukuthi sebetheze olulenkume ngoba zabuya lo mkhuhlane we-January disease.
Uthi urhulumente uzakhipha imali engange-500 million ezathenga imithi okubulala imikhaza efana le-Tigris ukuze uzulu engalahlekelwa yinotho yakhe.
Alisoze likhiphe loba isenti nje lolu luhlelo lukamongameli lokusiza abalimi.
Izakhamizi zeGwanda South ziveze ukujabula ngalolu hlelo zisithi kuzalondoloza inkomo zabo. Kuthi umnumzana Makhosini Ndlovu izakhamuzi sefumukwe.
Inkomo zethu seziyakwalongcedo ngoba thina the sesihlulwa zinkomo sesifa ngemikhuhlane.
Unkosikazi Viola Ndlovu izakhamuzi seBhengo uthi uthemba ukuthi lolu hlelo alisoze lwaba yize njengezinye iy'nhlelo zikahulumente.
Siyakubongela kangathi ngakho uyabuya kuphumelele kube yinto ephumelelayo. Hayi, inkomo iziqakathekile sini ngoba yikwesiphila ngakho thina.
Ngaphandle kwedubo lwemikhaza, umlisa umnumzana Nagalo Makhurane owayematulungundu uthi izakhamizi amangweni wenduna umathe zibhekane lodubo lwamadlelo kanye namanzi.
Mar arian khonapha komathe uchief yophoya khona lethamba ulawula lawona amanzi ukuthi iyonatha. Lokhu kwaba ne-disaster yamadami naleyana kukathina.
Olunodubo oluhlangana lezakhamizi kulumango yokutshontshwa kwezifuyo ngamasela uthi umnumzana Mahlambezi Ncube.
Abathathi nje beza kutho sithi yakhuluma ngempandla zethu babe lathi esitikinini ngokuthi bona ngasebeyitheza ngathi bethe ngamaloya.
Umnumzana Khilon Ndlovu oyisakhamuzi seBhengo uthi bathembele kulezi nkomo ukuziphilisa le muli zabo.
Sengi-67 years sesomuntu engathenga ukuthi ngaqali lawo nje kozomkhaya sengiyimphile ngiphile enkomeni so
Induna zezansi emaNdebeleni zinikezwe inkunzi ukuze ziyethuthukisa ukwanda kwenkomo ezigabeni zabo. Inethelo elamukelwe induna uMarubi weSilonga.
Ngiyabonga lo msebenzi othi awayenzakala lapha owanamhlanje ukuthi isize ezinkomeni kanye le nkunzi ezithe sazithola phakathi nakwale indawo.
Umphathi ntambo obona ngezokulima umnumzana Engshas Masuka uthi ugatsha lwakhe luzathuthukisa ezomnotho kuleli ngokuba nokuthi uzulu emaphandleni ulima izilimo ezihambelana lomumo omkhathi kuleyo ndawo. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseBhengo eManama ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Siye kuhlelo lwabesifazana.
Siyalambulela kwesiphathelane labesifazana lilamiko sithandekile mhlanga namhla sixoxa lo nkosazana sithemba kuyenyoni isiphathamandla sebandla lemthwakazi zeRepublic Party sicubungula inhlelo ezitshiyeneyo zaleli bandla ngemva kokuthi bayiqondisa indlela igama elithi Magwegwe elalilotshwe ngayo esitishini samapholisa kuleyo ndawo.
Sitshintshiwe kwabhalwa kuhle leli bala kunenge selakufezayo
uyaphumelela and usazophumelela kathesi kuze kube bhakanto enyamendlovu ngidlule khona mzele khane ebhakane enyamendlovu ukuqale nyama yithovu abasivumele singene emahofisini ethu sizisebenzele emahofisini ethu.
Nxa ukhuluma ngokungena lapha emahofisini ungathi ludubo olumemethekileyo yini
leli sindebele ngabafazi ngoba bengashiwo amandebele mina nginje ngikhuluma isindebele kodwa ngiyeke ngihambe ngiyengena ehofisini esebhinga akusebenze umuntu ofisini yeplant usebenze umuntu olikhalanga ehofisini ayigqisenze umuntu olidlela noma ungumsuthu njalo njalo.
Abesifazana bemandebeleni bengabe bephethwe okwehlukileyo yini kulabesifazana bakwezinye izigaba zelizwe amathuba afanana yini kusukisela kumantombazana amancinyana?
Amathuba vele awafanani kathesi sibonilela kwakuthi abasponsiwe nokuthi abasponswa yini ukuthi beyefundela imisebenzi ethile sinasimangele ngoba sibone umuntu olezindlela esishona kuthiwa umela imathi sawu sabona umuntu olezindlela esishona kuthiwa umela imathi lodi kodwa akukhona amantombazana esindebeleni okuphela ukuthi ngabe yibo abangenileyo kulezo zikhulu umkhulumende lo osiphetheyo ngendlela obandlulula ngakhona thina sithe sithenjini laye singabe ndemkhulu evele iphatha ngesandla sokunqele saba abangwane esishoneni ngabe ndlula encane abawumele kuyenza izantshefu ezasetshenzwa umfazi omdala.
Abanye bathi ibandla lakho lilenketabechabi ungathini ngabo liyathola yini uxhaso ebantwini abavela ezigabeni zemathebeleland kumbe babuya kuphela nxa sokulenkinga?
Kase siyalithola ebantwini bakithi kodwa abantu bakithi ngendlela ukuthi vele nokho basakuzayo negugrawundi abantu bakithi abasakwanisi ukuthi bephumele egcinjweni besishapu nokuthi abanye abakithi esindebeleni abazayo izani PF abaphethe ikheva yibo abahamba bethi ya ningavele nilalele izinto lezi kuyavuka futhi khonishana thina inyoka eyiye enkulu esesilayo ngabantu bayithi abadlale izani PF abayibo abapha izibindi amashona ukana ezidengele kuhlale emakhaya.
Leyo-ke kuyingxoxo lonkosazana sithemba kuyenyoni isiphathamandla senhlanganiso yemthwakazi Republic Party obekhuluma imbono yebandla lakhe hatshi e-Studio 7 sixoxe naye esentsholotsho. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo linami uSithandekile Mhlanga ngikho napha e-Washington DC.
Siyabonga esithandekile singene kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba.
Selling ngali tshona njani izolukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gandhi lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lodokotela Solwayo Ngwenya ingcwethi kwezempila kahle sixoxa ngodaba lwegciwane eselikhathazile le coronavirus Uwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo dokotela.
Yebo baba ninjani namahlabe zulu.
Ungasitshela ukuthi uyavumelana lembono yamapholisa na ethi yona kukhanya abaningi abasalandeli imigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus bengagqoka ama-mask besondelelana lokunye okunjalo. Sokubhakile yini lokho?
Mina ngiyavumelana la amapholisa sibili abantu kabalaleli njalo bakhanya kaba abavumi ukuthi kulomkhuhlane okuthiwa i-coronavirus. Yikho bahamba nje besenza intando yabo begqoka amamaski lengentanyeni abavala amakhala uyathola bekhuluma bebabili kumbe bathengiselana izinto bevula amakhala bekhuluma khonabo bephefumulelana eduze yikho amapholisa akhuluma iqiniso sibili lokhu kuyingozi embi
sike sabona ukukhuthaza uZulu enkundleni yokuxhumana eTwitter ukuthi alimuke ukubana igciwane leli ele-coronavirus lokhu lisamemetheka likhona elizweni. Ungasitshela ukuthi kulomehluko yini kathesi nxa uqathanisa lamaviki amalutshwana adluleyo?
Kathesi kulomehluko omkhulu kakhulu ngoba kuqala ngoMashi abantu babethi bengayithola i-virus le njalo inani labo lalisiba ngaphansi bengaguli. Kodwa kwakathesi inani liqansa suku zonke njalo kukhanya abantu bayagula bekhwehlela sibili kwamagama abaningi betshona
siyabona ukubana inani labantu abathola igcikwane le-coronavirus esigabeni seMathebeleland likakhulu lakobulawayo likhanya lisiya liqansa kulezinye izindawo zelizwe kungakubangelwa yini lokho
inani labantu liyaqansa lapha kobulawayo njengoba uyabona ukuthi eSouth Africa umkhuhlane lo ubambile kakhulu uvimbile yikho abantu bakithi bayabuya lapha bevele eSouth Africa ngiyabona njalo kwavunyelwa ukuthi abantu babise izidumbu ngapha zibuye bezolahlela ngapha ngibona kungabe kuyikho lokho okwenza ukuthi inani labantu liqanse kakhulu lapha kithi eMathebeleland hayi kodwa ngibona kuzaqansa kuhambe indawo zonke eZimbabwe kusuka lapha isithi sodwa esizabanjwa umkhuhlane
kambe kungaba kuliqiniso na ukuthi sokulomnye umkhakha we-coronavirus abakubiza ngokuthi i-strain ngesilungu esikhona emhlabeni jikelele okuthiwa khona i-corona yakhona ingaba ingani ilonaka kulayona le kade khona
ukukhanya kunjalo i-coronavirus le ukukhanya sitshintshile yayisabuye ngendlela leyana ethi yaziyo ngibona umzimba wayo sutshintshile kukhanya ngokuthi lokhu kubonakala abantu ngokugula kwabakwenzayo ukuthi hhayi iyahlasela sibili kuliqiniso njalo kwamanye amazwe khonale phethe hhayi kuyafiwa sebize i-coronavirus le iyabamba kukhanya abantu kumele bananzelele ngoba nxa ibamba kanje abantu bayabeshona amalanga amabigula amalanga amabili amathathu shona
okokugcina ungavalelisa abalaleli
elivalelisa abalaleli ngicela ukuthi lilalele into ezikhulunywayo ngoba ingozi isisanda kakhulu abaningi bazashona nxa bengalaleli
lo ke bekungudokotela Solwayo Ngwenya ingcwethi kwezempilakahle ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gandhi asidibaneni njalo ngeviki ezayo lilale
Siyabonga Chris sizigqibeke ezosuku ngodaba lokuzilibazisa olweqembu leyamathonga amahle lona eselethu leyihlalade elitsha elilesihloko esithi ukwenda kwendoda Okay. umkhokheli waleli qembu umcebisi Mlilo.
Ngobuzala ngisekezi emaphaneni esigabeni sabo Bhewula ekhola enzalwa khona. Sengilamadlalati awu-4 ngisebenzisana nabafowethu abafana no-Emmanuel Mlilo kanye no-Bright Mlilo. Isigilo kuqala silikhuphe 2016 kuyikuthi thina kwi-industry singene 2014.
Idlalate leli lilengoma eziyisishiyangalombili ezigoqela ethi ulikholwa elinjani, idlozi lami kanye lethi silahlekelwe. Abangathanda ukuthenga idlalati Mlilo bangalithola njani?
Ngiyakwazi ukungithinta kule nombolo ethi 083-891-0413.
Lezo nombolo balaleli ngeza kwele South Africa. Yiwaphi amazwi ongathanda ukuwashiyela abalandeli?
Besicela ukuthi lisikhase kakhulu ngokuthenga ama-original CDs. Singayi ngale kulaba abathengisa ngama-10 randi. Ngoba mina labana abathengisa ngama-10 randi kwelami isayidi ngabazizamelayo nabo esayidini labo. Kodwa mina ma ngithola wena mthandi womculo usuthenge yona i-Fong Kong, ngisola wena kakhulu. Jabulani bantu bakithi, nanku ukudla izinamnede.
Amathonga amahle ukuziphetha ezosuku, sikhangele ebezihamba phambili. Kulabantu abangamatshumi ayisikhombisa lane 74 ababanjwe i-COVID-19 kuleli izolo, okukhweze inani lasebehlaselwe ngomkhuhlane lo laya ku-9120. lanxa uhulumende sithi ukunikeza kwakhe amankampani ayisithupha amalayisensi emisakazo yamathelevishini kuveza ukuthi uzimisele ukugxilisa umbuso okhululekileyo. Abanye bathi akunjalo ngoba abaphiwe amalayisensi lawa ngabalobudlelwano leZANU-PF. Uhulumende usesungule uhlelo lokuphathisa izakhamizi ezifuye inkomo eGwanda ngemithi yokubulala imikhasa. Kwanele Mthwakazi, olivalelisayo, nguNtungamile Nkomo.